Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu oluhle mhla ka 23 Mpalakazi 2022 igama lami ngugeyino Gumede Saidi endabeni zethu namhla
ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into liyabadiyuni divuleka yikho so which by regard njengokuthi izaphu yaserander they conquered so i relationship ekhona izaphu lezano is that of a conquered and the conqueror kumbe sithi a horse and the rider.
Umthetho wandaba kamantshi obulawayo magistrate court namhla ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohadi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF, namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe elePolitburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Njengoba ikhisimusi sifikile yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abathathu laba ababotshwe.
Umthetho ndaba kamantshi owebulawayo magistrate court namhla ukhulule unkosazana Samu Chuma, umqondisi we-girls table, umsekeli kamqondisi we-ibhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngokubahlawulisa isibambiso se-bail senkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eZimbabwe $20,000 umuntu ngamunye. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abathathu laba ababotshwe izolo balala bevalelwe bamiswe phambi ngomthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokwephula usahluko 37 wesisekelo sombuso ngesikhathi benanza ilanga le-Unity Day bebemelwe ligqwetha elisebenza phansi wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Jabulani Mhlanga oyale ukukhuluma lentathelo izindaba ethi uyaphuthuma ukuze izibotshwa zikhululwe masinya ejele esedale umhlanga ekhulumisana lomantshi uBusani Sibanda lomtshutshisi unkosikazi Mashaje ubike ukuba izibotshwa azilansolo lamapholisa lendlela abaphathwe ngayo njalo uyacela ukuba bakhululwe bathonisiswe icala ababhekane lalo besuka ngekhaya buye bazalandela zonke iziqondiso zesibambiso. Abathathu laba bakhangelele ukuphenduka edale likamantshi ngomnyaka ozayo mhla ka 20 zibandlela. Umqondisi weibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga le-Unity Day kuphikisana lenkulumo yokubambana kahulumende.
Kulusizi ukuthi abantu behlukunyezwe bekhumbula izihlobo zabo ezabotshwa ezabulawa ngohulumende. Uhulumende yena lowo eqede ebabophi ebabophela into abangayenzanga ebafayindise ebanikeza ibheyili yemali edulayo kodwa hayi akulandaba uNkulunkulu ngakhe wonke umuntu awubulali bantu ubusuzenza wena iqhalaqhala uthi uyalongisa udaba kungalanto yenzayo senza izaba.
umbhalani webandla lezaphu kobulawayo umnumzana Vivian Siziba uthi kuyathusa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day.
Ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyatshengisa ukuthi into liyabathi unity vele kayikho. So sibayirigada njengokuthi izaphu yasurrender they conquered. So i-relationship ekhona izaphu lezanu is that of a conquered and the conqueror.
Ekhuluma engakabotshwa ilunga le-ibhetshu likaZulu umnumzana Melusi Nyathi uthe kulihlazo ukubotshelwa ukubuthana benanza abathinteka ngegugurawundi.
Ukuthi yize leze ukuthi abantu baxoxe ngalo lolu daba, izinduna zilide ngizwile bengumlalele ekhuluma izolo. Ukhuluma into angayipraktiziyo.
Abathathu laba babotshwe izolo balala enkambeni yamapholisa enzikini yedolobho eCentral Police Station, basiwa edale likamantshi eTrade Gold Magistrate Court. Uncubelo Nyathi befakwe izankosi ezandleni ngemva kokubavumela ukuthi bahlawule isibambiso sebail. Umantshi uSibanda ubakhuthaze ukuba bengephuli iziqondiso zesibambiso ibail. Abathathu laba bakhangelelwe ukukhululwa namhlanje imali yesibambiso ingabhadalwa kulungiswe lamaphepha okubakhulula ngesikhathi bengakayi ejele lekhami. Udubo lokwaliswa kanye lokubotshwa kwabantu betshengisela ngokuthula njengalokho okwehlele abathathu laba ihlala isolwa ngabenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezigoqela e-African Commission on Human and People's Rights lenhlangothi zomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lezinhlanganiso zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngokuthula lapho kulokubahluphayo phansi kwezivumelwano zamazwe omhlaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe elePolitbureau, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Amalunga la agoqela labo abakade bevele bekukomitile, labanye abakade sebalahlelwa emsamo asebephendukisiwe, labalutshwana abatsha. Abacungubungula ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele ukumanyanisa amaxuku adonselanayo kuleli bandla ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. UMnangagwa uqale ngokwethula amagama abasekeli bakhe kubandla, omnumzana Constantino Chiwenga lo Kembo Muhadi kanye lomgcini isihlalo webandla unkosikazi Opam Chinguri Kashiri ababuyisele esikhundleni abakade bevele bekizo.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Muhadi. The chairman of the party is Comrade OCZ Mchinguri Kashiri. The Secretary for Administration is Dr. Obed Moses Mpofu. His deputy is Lieutenant General Nyambuya.
Abanye ababuyiselwe ezihlalweni zabo kuPolitburo bagoqela umnumzana Obert Mpofu ongunobhala, umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa ozabona ngokwezethekeli lezemvelo, unkosikazi Mabel Chinomona obona ngabesifazane, uThino Machakaire obona ngezabatsha, usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda ophiwe isikhundla sokubona ngezomthetho esasibanjwe ngumnumzana Paul Mangwana, yena oseza kubona ngezokwemba. Kulabo asebebuyiselwe kuPolitburo bevela emsamo bagoqela umnumzana Webster Shamu, ozasekela umqoqi wezenhlelo zebandla u-Deputy Political Commissar uMnumzana James Makamba owake wavinjwa ukuncintisela isihlalo sikamgcini isihlalo weMashonaland Central ephiwe isikhundla sokusekela obona ngezokuthwala kwempahla lo Mnumzana Super Mandiwanzira ozabona ngezezabelo ocubungula ezombusazwe uMnumzana Joseph Chuma engelinye lamalunga eCentral Committee yaleli bandla uthi iPolitbureau le ikhombisa isifiso sikaMnangagwa esokubambanisa ibandla lokuqhubekelisa phambili inhlelo zokuqeqesha cha lokulolonga abatsha kwezombusazwe
ekwenzeni lokhu ngiyananzelela ukubana kube lokuntshintsha okuthizwe ukukhona siyabona bakhona abanye abantu abatsha abangenileyo ku-Politburo labanye abadala abaqhubeke belokhu bebambe izikhundla zabo abevele belazo khonokho yikho okutshengisela into esiyibiza ngesingisi sithi yi-continuity
kodwa uMnumzana Msongelwa Ndlovu eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi i-Politburo le ikhipha obala ukubana akula nguquko phakathi kombuso kamuyi uMnumzana Mgabe lokaMnangagwa
nanku-ke le abayibiza i-Second Republic isibuye yabacela njalo ukuthi bakapule bebulala bediliza ilizwe akula mbono kumbe ingqondo ezintsha ezivezwa lapha
isisekelo sebandla le-ZANU-PF sithi umkhokheli webandla ulamandla okukhipha kuloba ngubani kukomithi ye-Politburo lapho afuna khona kodwa bonke laba bazahlala ezikhundleni zabo kuze kube lo munye umhlangano omkhulu wekhongolosi Congress ngemva kweminyaka emihlanu. Esinye isizalwane seBotswana sesiphathise imuli yeZimbabwe yalahlekelwa ngamalunga amabili kungozi yomlilo ngesitanda lapho abazakwakha khona umuzi wabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UMsamaria omuhle ngonkosikazi Sibongile Msimanga, isizalwane seBotswana esinikeze imuli kaMnumzana Decent Spanda, indawo yokwakha engabiza inkulungwane ezingamakhulu amathathu amapula i-300,000. UMsimanga otshele iStudio 7 ukuthi ubone kufanele ukuthi aphathise imuli yalahlelwa ngumama lendodakazi eleminyaka emibili kulandela umlilo waqhamuka endlini yabo etlokwe ngomfumfu.
Lami ngakhangela ukuthi mina ngilani engilakho, ngakhangela indawo lami engayinikezwa nguNkulunkulu ukuthi ngingenzani ngayo ingaka, nothi ukuthi inkulu ngingenzani lama kungancedisa. Ngingayithatha ngiyithengise kumbe ngibanike imali ngathi kungcono njengokuba bengala ndawo yokuhlala betshele endlini kamnikazi, ngibanikeze indawo ileyo. Ngibanikeza yona na ngibanikeza indawo yenaleyo kanye babolethi banikeza ukuthi bayakhele sibancedise bahlale khona lapho.
UMsimbanga uthi indawo izabhaliswa ngaphansi kwebizo lezingane ezimbili ezaphephayo engozini yomlilo. Enye ingane yatsha kabuhlungu kodwa yaphepha ilenyanga ezine. Ubaba wezingane uSibanda uthi uzizwa eduduzekile ngosizo alutholayo lokhe wehla ingozi yomlilo wona wabangwa ikuduba kwesigxingi esilomlilo wokupheka igasi.
Ngiyabonga kakhulu umama uMsimanga into owangenzela yona, wanikeza abantu abami bobabili indawo yokuhlala. Ngenhliziyo alayo lobuhlungu wabuzwayo ngesikhelo esokuthi yakwazi ukuthi abantwana laye ngumuntu ongumama oba nabantwana. So ngiyabonga kakhulu. Into engiyicelayo luncedo lokuthi abantu abami khona lawo abathole khona bekwanise ukuthi kuncedise ukuthi bekwazi ukuyakhelwa.
Okade encedisana lemuli kaSibanda lokho kwehla umonakalo, uMnumzana Mluleki Mbhebhe uthi bajabule ngesandla somusa sikaMsimanga, khathesi sebezama ukudinga izandla ukuthi kusungulwe uhlelo lokwakha.
Into esesicela lapha kakhulu ukuthi siyisizwe, besicela asilayo imali kwamanje, sisasungula sisaqalisa sebancane, so besicela ama-donations izimali zokuthi imdeni lo uyakhelwe indlu lapho abazahlala khona eBotswana belahlekelwe kho konke ngoba sibazinamela impahla lokudla okwamanje sesithola iplot ukuthi beyakhelwe endane semetsi Muthabi. Kwesekucelayo kuphela ngalesi sikhathi bazali izihlobo zenkosi.
UMnumzana Titus Nxumalo omgcini sihlalo wesizanani Caregivers uthi njengenhlanganiso baqhubeka bephathisa imuli zabantu bekhaya ezizithola zisebunzimeni.
Uyamnika kaMboleki, umnikile 400 squares endthemba ukuthi ngentengo yeBotswana ingaba iaround 300,000 ikho ke ngokunjalo hlobo zami esizweni sakithi kuseselabantu abalenhliziyo ezinhle njalo ngithanda ukuthi libe kwazi imhlaba wonke lisincedise ngama donations libe kwazi futhi ukuthi simile eBotswana njengabazali babantwana abantwana nxa bese eBotswana bakhuthazeni ukuthi babonane labazali besizana ne-caregivers nqabe le nhlupho
ingozi yomlilo ehlela imuli kaSibanda ngesikhathi unkosikazi wakhe uPink Singo ephekela abantwana uSibanda wayengekho ngesikhathi sengozi kuthi umntwana oleminyaka eyisithupha wayedlala phandle indodana eleminyaka emibili yadlula kusanda kwenzeka ingozi kukanti umama wabhubha ngemva kwesikhathi esesibhedlela sePrincess Marina eGaborone ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 16 ngenyanga kaMpalakazi, uGatsha lweSocial Council kumanyano weUnited Nations lwavotela ukuthi ilizwe leIran lixotshwe kukhomishini ephathelane lendaba zabesifazana kulumanyano eCommission of the Status of Women. Umeli weMelika kumanyano weUnited Nations, unkosazana Linda Thomas Greenfield, wathi umthelela walelinyathelo ukuthi lizanyikinyisa umhlaba wonke njalo wagcizelela ukuthi imizamo le ekhokhelwa ngeleMelika iphathisa inhlanganiso yezizimeleyo eIran. Inyathelo leli lona elimqoka lathathwa kulandelwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ngohulumende weIran kanye lesihluku sakhe kulabo abatshengisela ngokuthula ezitaladini zalelo lizwe. Okwabangelwa yikufa kukaMahsa Amini owayeneminyaka engamashumi amabili lambili ezandleni zamapholisa ngenyanga kaMpandula. Uhulumende weIran mhlawumbe wacabanga ukuthi ukufa kukaMahsa kuzadlula nje kungabi indaba zalutho, kutsho unkosazana Thomas Greenfield. Kodwa ngalesi isikhathi kwakulomahluko. Abesifazana abalezibindi abazintathela izindaba uNilofa Hamedi loElane Mohammed basakaza lolu daba. Abantu beIran bathi beluzwa bathi sokwanele. Abesifazana beIran kanye labesilisa abemhlobo ehlukeneyo basukuma batshengisela bathi bafuna ukuthi amalungelo abo ananzwe bemanyaniswa indikimba ethi owesifazana impilo lenkululeko. Uhulumende weIran wazama wehluleka ukuthi avimbele abantu belizwe lakhe ukuthi bekhulume kunyanga ezintathu ezedluleyo ngokubabopha ukuhlukuluza inkulungwane lenkulungwane zabatshengisela ngokuthula lokubethulela isigwebo esiphezulu esigoqela ukugwetshelwa ukufa ngemva kokuthonisiswa kungalandelwa umthetho. Umcebisi wogatsha lweNational Security uMnumzana Jake Sullivan wethula umbiko othi ukuvotela ukuxotsha ilizwe leIran ugatsha lwe-UN Commission on the Status of Women ngezinye impawu ezibonisa ukuthi maningi amazwe avumelana ukuthi eleIran sokufanele livume umlando eliwetheswayo. Waphinda wanika umzekeliso wesinqumo sogatsha lwe-UN Human Rights Council ngenyanga edluleyo esamukelwa ngabaningi esokubumba ikomiti yokuphenya uchuku lukahulumende weIran ebantwini bakhe. Wathi mhlaka 8 ngoMpalakazi amazwe ayisishiyagalolunye alobe umbiko esola ukuhlukuluzwa kwabesifazana abatshengiselayo ngohulumende weIran. Uthi kufanele kwenziwe yonke imizamo yokuthi kulandelwe umthetho kumacala adalwa iziphathamandla zikahulumende weIran. Ngemva kokuvotela ukuthi eleIran lisuswe kukhomishini ye-Status of Women, u-ambassador Thomas Greenfield wathi lelo lilanga elibalulekileyo njalo wathi samela uMahsa, samela abesifazana njalo samela impilo.
Lapho ke belilalele ukudaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Usu Usuku lwekhisimusi lusuku lwentokozo oluthakazelelwa ngabantu bonke emhlabeni jikelele, kodwa akabavumelani ngendlela oluthakazelelwa ngayo. Abanye bathi kufanele kuyiwe ezinkonzweni, abanye njalo besithi lusuku lokunatha utshwala. UThuso Khumalo osethulela loludaba eseJohannesburg kwele South Africa, uxoxa labomdabu lamakholwa bechaza ukuthi kungani lolusuku beluthakazelela ngendlela ezehlukeneyo.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolusuku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayoni uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza leli langa ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esingujesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba becelebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe eziphuzela utshwala but abesethatha ilanga le-Christmas alenza ngazathi kuthiwa ilanga lokucelebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Kodwa-ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti-ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa-ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela leli langa.
Eminyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi, bebesenza amadili bekutshwala kuhlatshwa inkomo kujatshulwe yenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangeli ozibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi-ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela leli langa njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba le yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala. Ngoba kumele kube lo mehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolu suku lwekhisimusi. Nxa ungathatha iBhayibhili lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lwekhisimusi.
Iningi elithi okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa namangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ithi Woza Friday my darling, Woza Friday umsebenzi ubhokile.
Njengoba ikhisimusi isifikile, yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu ukuze asondeze amakholwa enkosini yena ecula ekobulawayo. Asizwe exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Siyabonga
Isikhathi sekhisimusi, isikhathi semuli, lapho amakholwa ananza uzalo kaJesu Kristu. Kuthandazwa, kudliwa, kube kugidwe. Wona simuncotsha, uzosibusisa ngomculo wakhe, ake sizwe imbali yakhe.
Ile gama lami lokuzalwa, ngizalelwe eMthabezi Mission Hospital, nafunda eMthabezi Primary, suka eMthabezi Primary, ngasesiya eMthabezi ngesecondary, funde khona my secondary education up to A-level, isuka lapho ngasesiya eLupane State University. Ikho lapho ke engenze khona izifundo zami zaphezulu.
Cha wangena kwezomculo esemncane wakhula engoculayo kuze vela namhlanje uyaphambili.
Ngiqale ukucula ke ngisesencane ukuthi ngisese labo 5 years vengile sengiqalela ukucula ukuhlabelela ingoma zegospel lesikolo ngikhule ngihlabelelayo. Njalo igama lami elithi Onesimo Ncotsha elithi Onesimo ligama lami lokubhedla sebele engizalwe ngalo elithi ukuthi umuntu oletha insuzo someone who brings profit. Ngihlabela umculo ke gospel tasasina setangala yomuthe mondo lusoma da yomuthe tasasina setangala yomuthe mondo lusoma da yomuthe tasasina setangala yomuthe mondo.
Umpofu ngumuntu wasindiswa kudala njalo ungumthumayeli olodumo kakhulu. Uthi yena ucula kulibizo kuye.
Into engibizelwe ukuthi ngishumayele ivangeli ngokuhlabelela abantu benelise ukubaphenduke, abanye basikiswe, abanye bathule ukuthula nje ngokulalela-ke lo mculo engicula. Njalo ngisebenza le Destiny Music Production, uproducer wami uVictor T uye esisebenza sonke-ke emculweni. Bakhona-ke abanye esebenza labo abagoqela-ke uSimphiwe Ncube, odadewethu lapha nabo uPauline, bakhona ke labafo wethu Innocent Nyoni esake sisebenzisa nje sonke nje emculweni.
Kosela ilizwi lekhisimusi kubalaleli Mpofu, ubatshele ukuthi utholakala ngaphi kwabafuna ukulandela.
Merry Christmas and a prosperous new year. Let's enjoy with our families and our loved ones, but let's take care of each other, let's take care of ourselves. Singasikhohle ukuthi singobani. Life continues even in 2023. Bakithi kasisiphatheni kahle, sikholise ndawonye. Mina ngithola kakhulu ngithola ku-YouTube Onesimo Ncotsha Mpofu, ngithole ku-Facebook ngokuthi Onesimo Ncotsha Mpofu, uyangithola lakho. Onesimo Ncotsha ku-Instagram, Onesimo Ncotsha ku-TikTok, Onesimo Ncotsha njalo ke ku-Twitter uyangithola ke khomphana. Ngiyabonga kakhulu sekelo lwenu bakithi.
Siyabonga ngokubusiswa ngomculo osingenisa kuKhisimusi kamnandi oka Onesimo Ncotsha Mpofu, omunye besilaye kuhlelo oza Friday. Libe lekhefu leKhisimusi elimnandi elingela ngozi, liziphathe kuhle. Merry Christmas. Igama lami Ezra Jesus Bantu.
Siyabonga Ezra Jesus Banda lo Onesimo Ncotsha Mpofu. Ku live talk namhla sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bayethakazelela njani iKhisimusi lonyaka endaweni ezijiyeneyo zomhlaba lapho abakhona. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethwandaba kamantshi obulawayo Magistrate Court namhlanje ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokubahlawulisa isibambiso sebail senkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eZimbabwe, $20,000 umuntu ngamunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe le-Politburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi, ngisithi yasihlanganeni njalo kusasa kusihlwa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.